kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngesonto mhlaka 19 kuMbimbitho 2023 ngo-Kipstube. Endaweni zethu lamhlanje.
We have expanded our democratic process. Kubana ke sikwanisa ukuinclude ke abanye abantu abasikhathi ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befaka umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo.
Yiyo iZANU-PF elayo i-democratic abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma.
Ibandla leZANU-PF lalo lithi selidinga abazalimela kukhetho oluzakwenziwa lonyaka. Kwezamasiko sixoxa ngesithembo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Amabandla aza kuncintisa kukhetho olukhulu oluzakhutshwa eZimbabwe lonyaka aselungiselela ukukhetha abazawamela. Umnumzana Christopher Mutswangwa, isikhulumeli sebandla leZANU-PF, uthi idale lePolitibiro lizakwenza umhlangano omkhulu kusasa lapho lizahlolisisa amagama abantu abafisa ukumela ibandla leli. Kuthi njalo ibandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizadinga abazalimela emphakathini. Umnumzana Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi lo mkhakhaso wabo uqhubekela phambili.
Ngiselela ukhetho luka-2023, yikho lisibona ke sihamba endaweni ezijeneyo. Izolobe sisemaswingo saya ke koBulawayo, njalo namhlanje seMidland Province ubana sikhulumisane ke la abantu abaqoqa umhlangano akuthi esibathi ke ngama-change champions abavela ke eMidland Province yonke jikelele. Ukubana sibazise uhlelo lethu lokubana ke ukhetho liyakwazi ukubana kufanele sibe lama-representative ewadini, sibe nabasimelayo ku-constituency, abasimelayo kumongameli. So kathesi sicacisele abantu ukubana ke i-template lethu esilisebenzisayo ukukhetha abantu lizabe kuhamba njani, esilithi i-template ye-consensus candidate selection process sizakhetha njani ke ukubana sibe labakhokheli ke abavela ke ebantwini. Le nto lesiyenza ithiyene lamanye ke ama-political party, ngoba amanye amabandla asebenzisa ke abantu ke abangama-members e-organization, ithiya ke abanye abantu ama-stakeholders, ama-teacher, osobhuku, izinduna, abakhokheli bema-church abasendaweni yona le ukubana ke befake umbono wabo ukubana ababona angani engasimela thina njengebandla le-Triple C. So okwamanje we have expanded our democratic process ukubana ke sikwanisa ukuinclude ke abanye abantu abasikhathi ngama stakeholders ezigabeni zonke ezijeneyo ukubana ke labo befake umbono wabo ukubana sibe lo member of parliament or ucouncilor or upresident onguye ofunakala ke ngabantu. So yinhlelo esihamba layo ke ikathesi ke ukubana ke simeke sure ukubana amakhandidate wonke esilawo avela ebantwini, hayi khona amakhandidate afunwa ibukhokheli noma angane labantu ke abakubukhokheli. This time sithatha ke abantu ke abavela ke ebantwini.
Umnumzana Swithan Chirodza okubandla lesi-CC ophethe isikhundla sokwethulwa kwemibiko koBulawayo laye uthi badinga usekelo kuZulu.
Ye, kathesi sile program yethu esiyibiza sithi 1+5 Voters Campaign Program, eyokuthi sikhuthaza wonke umuntu ukuthi umuntu lo muntu thathe abantu abahlanu, 5 people aregister abantu, ancedise abantu abayi-5 ukuregister ukuvota, khona siyakwanisa ukuthi sinqobe iZANU-PF. iZANU-PF okwakathesi yenza umsebenzi wokuthatha abantu emakhaya, isiregister abantu labo ku-ward 1 koBulawayo, shuthi ithatha abantu abangahlali koBulawayo ibaregister koBulawayo ukwenzela ukuthi labo bantu bavote ngobulawayo. So okuyabe kuqakathekile ukuthi izakhamizi zakobulawayo ziphume ngobuningi siyo register ukuvota khona beyavikela ukuqilwa yiZANU PF.
Umnumzana Believe Gawule oncintisa kukhetho lwama-primary elections uthi kuqhubekela phambili kubadlaleli ukudingwa kwabantu abazalumela kukhetho oluzayo.
Kakhulu Sibili okuzwayo, ngiyakontesta Sibili eCholocho North, ngikhona Sibili sengisubmithile le CV yami konke sekuhambe kuhle, kodwa kulokunye nje into ziyabe ziphuma nje ebulenjini, abantu bekhuluma nje izinto ezingaqedakaliyo bethi ye uGawule udisqualifyiwe ye njani njani. Ngamanga lawo, ngamanga emhlola. Imisebenzi yezitha zami, imisebenzi yezitha abantu abafuna ukungivalela ukuthi ngingancintisi, ngoba besesaba ngabantu abangafuna ukuncintiswa labo, ukuthi abantu bengangeni emncintiswaneni.
UGawule uthi ibandla lakhe lidinga abantu abakhutheleyo kwezombusazwe.
Idemokrasi yalethwa yiZANU PF, yiyo iZANU PF elayo idemokrasi ethi abantu abazikhethele umuntu abamfunayo abamele abamuntu abazamthuma. Ngokunjalo ngamafitshane mina ngithi mina lapha iparty iZANU PF iyabidinga umuntu Sibisibili ofunwa ngabantu Sibisibili endaweni naleyo lapho kudingakala khona lo ozabamela. Ibe sesinja njani bese kuncedisa iparty ukuthi ibe lomthomelo lokufunakala lokuthandwa ngabantu ngokwenza okuqondile ukuthi bakhethe umuntu abantu bazikhethele umuntu abamfunayo, hathi ukuthi abantu baphiwe umuntu. Umuntu angayimpozi njalo umuntu angazi-impozi ebantwini, but uzathola abantu beziyimpoza bezama ukuthi bengafuna ukuthi bancintiswe ekhethweni olukhona. Yekela abantu bakhethe umuntu abamfunayo. Iparty-ke iZANU PF yelakho khonokho. Ngiyancintisa-ke Gibson khona emncintiswaneni, njalo ngisemkhankasweni kathesi okuzwayo esigabeni sami eCholocho ngapha, esigabeni seMatabele, eseCholocho North, i-constituency iCholocho North. Ngokunjalo-ke ngithi mina ngithathe leli thuba ngitsho njalo ukuthi kubalaleli ngithi mina hhayi, asiyeni phambili ngokusebenzela omhlangano wamacomrades.
Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT laye uthi sebeqalile ukukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Uhlelo lwethu lokukhetha abasimelayo eParliament la kuma council soluqalile. I-organizing department yethu iyabhoda indawo zonkana ibeka ama-teams aza kwenza ama-primary elections lapho adingeka khona, njengoba lisazi ukuthi thina singabantu abakholelwa ekuxoxisaneni abantu baze bavumelane kumbe baze bavumelane ukuthi kabavumelane. Ziningi indawo lapho akuzaba la ma-candidates abantu sebevumelene ukuthi hayi uzibanibanyana sibone ngathi nxa engasimela nguye olonyawo olungathathela phezulu umsebenzi. Kodwa nxa kuthe kwehlula lokho sizawayenza ama-primary elections. Iripoti esizabalayo kusasa ngolwesibili ku-standing committee yiyo ezasigayida kumbe sasipha umkhombandlela ukuthi i-date yama-primary elections yona yona siyibeke nini. Kodwa hayi, abantu bethu thina kuma-structures balomlomo yibo abachoyo, yibo abanqumayo, yibo abalomnqamula juqu wokuthi ngubani obamelayo. Asilo daba luka-president, asilo daba lwe-standing committee, asilo daba lukabani. I-national council iyabe nje izabhekisisa ukuthi lawo mabizo ngabantu abangamalunga ngokusemthethweni, okubalisela ukuthi balamakhadi, bale membership eme kuhle, kanjalo kanjalo kanjalo. So simatasa njengebandla noma nje sisamisana lohulumende lozek ukuthi ukhetho lolu abafuna ukulwenza bafuna ukulwenza ngesingilimbane esizachiya umuntu wonke ekhala, esizachiya ilizwe leZimbabwe lingamanga kuhle.
LeZimbabwe likhangelelwe ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Izakhamizi zesigabeni seDenge eCholocho zithi abantwana behluleka ukuya esikolo ngenxa yomango omude ukuya esikolo
lokubuyela emakhaya. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ruth Spanda.
Singabahlali besigaba sakodenge kuvillage 4 kuward 19 ngaphansi kwenduna uGambo ngaphansi komlisa uNkunzi eCholocho. Esigabeni sakithi silohlupho okweminyaka leminyaka. Abantwana bethu baphoqelekile ukuhamba umango ongaba ngamakhilomitha angu-14 besiya esikolo bephinde bewuhambe lowo mango ukubuyela ekhaya okuyinto eyenza abantwana begcine bengasasithandi isikolo ngoba umntwana oleminyaka emihlanu ufika esikolo eselambile njalo esediniwe emva kokuhamba umango omude.
Lifisa ukuthi abantu balincede ngani khona pho mama?
Singabahlali beDenge Village savula iproject, savula lesikhwama. Sicela amadona ukuze sakhele abantwana isikolo esiseduze ngoba asenelisi. Abanye bethu abasebenzi. Besifisa ukuthi sithole uncedo noma ngabe ngokungakanani siyakubonga. Injongo yethu ikwakha iprimary school. Ngiyacela noma ngabe ungapi komhlaba. Mangabe uzwa lomlayezo, siyacela singabahlali beDenge Village, sicela uncedo noma ngabe kuyimalini ingawenza umehluko ukuze sakhe iDenge Community Primary School. Ukuthola okunenye ungaxhumana lochairman weproject ubaba uJetro Chabangu kulezi namba +27 63 042 5905. Lezami ngingu-treasure we-project, igama nguRuth Spanda, inamba +27 73 864 8261. Eze sikhwama sethu, FNB 62 91 28 75 971.
Lo ke unkosikazi Ruth Spanda, isakhamuzi seDenge. Spotela ye esecholocho. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Trump uthi kulakho ukubotshwa ngolwesibili phezu kodaba lokuba ucatshangelwa ukuthi wahlawula umakhwapheni esebenzisa imali yokukhankasela ukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2020. Uthi uhulumende kamongameli Joseph Biden umthwalise nzima. UBiden labanye bakhe bathule zwi ngodaba lolu. Umnumzana Vladimir Putin, umkhokheli wakwele Russia, ubesedolobheni le-Mariupol kwele Ukraine namuhla kulandela ukwethekelela kwakhe isabelo se-Crimean Peninsula asithuthuna ngomnyaka ka-2014.
Sengana masiva
wenziwe manje
ngoba baba mkhulu.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba. Sixoxa ngodaba lwesithembo, sijala ukuzwa ke abesilisa bekhuluma besincoma isithembo.
Busisiwe kunjani mama?
Ngiyaphila baba, linjani lana?
Hayi siyaphila, wena uyasithakazelela isithembo kumbe ume njani wena ngesithembo la?
Hayi isithembo sibili singaqatha singakhangela endulo. Kwakulinywa kulezifuyo umuzi umkhulu ungaka njalo abantwana babengayi ezikolo. Kathi sikhambe nxa ubaba esehluleka ukubhadalela abantwana abathathu i-school fees. Xa esezele abantwana abangu-15 baza kuya yithi esikolo baza kugqoka yini? Impilo isichiyede kakhulu, asikukhulu, sikubone khona ukuthi impilo isichiyede. Isithembo hatshi, asisefatani lakuda lapho abantwana bavuke bagijime bayele kube lani lani nalokho, kodwa kathesi sekunzima, sekulezikolo ukufunda, sekulokugqoka, zonke lezi zinto must take them into consideration.
So wena uthi hayi isithembo kathesi
hayi isithembo vele ngitsho sibili hayi kungathi sisehlulwa uthi hayi ngama-side chick uthi ungavele uzuthi ubaba usele side chick ugule sibile wathi uselisendlini loki
vele kulanda njani utshele sithi nxa sefuna isithembo leso
hayi isithembo vele asikhulumeki kuyaqalisa esithini
asikhulumeki
leso hayi
uma bengabuya amthethi sefuna ukuthatha isithembo uyamphendula sithini
amphenduli vele angikhulumi ngakho isemthethi lapha akulanto exoxwayo lapha akulanto exoxwayo
Kungatunjalo pelo yabuya naye.
Hayi, kuchuthi ke hayi sabe singazange senza ama vows lana ukuthi simele sivubela ezintweni esizenzayo.
So wena ngokubona kwakho uthivele isithembo no.
Hayi isithembo asiboni sinceda ngani. Asila nkobe sizelusayo, asilapha amakhulu. Hayi ngesani kanti. Isithembo lesisuku nje ugovu wabo baba ukuthi khona azuze engubaba nxa elomfazi ngapha nomfazi ngapha. Kodwa sila sikhuluma iqiniso aba okhulu ababelesithembo babezaluphali labo gogo. Ngenxa yani isithembo siyazi ukuthi obaba bafe masinyane. Too many problems afanele azisolve. Abantwana abafazi and all those things. As a result, i-lifespan yabo was very short. Yayingafanani labo baba balezi nsuku ngenxa yama-problems. Obaba ukuthatha isithembo ikukwehlisa iminyaka yakhe yokuphila emhlabeni. Ngoba ikhanda liyazwela ngoba ecabanga. Ngapho umasibambi usethe kuya ngaleyo mankobo sethe abantwana bakazibani. Konke kho lami ngapha zathi ke ngimfakele uthi uzana mina thande mina kakhulu adle ngale adle ngapha akufuna hayi kusiba ngokunye
Ngoba uzama umasa ukucina ukuphambana izinto
angishabona
hayi ivalwe ngamafutshane mama khona bosizo
ikonsida hayi isithemba ke simenini asiphele vele hayi asilangxe
hayi siyakuzwa kakhulu ke ungadiyela kusasa mama
kulungile
okay bye bye
yabona
Namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo nkosikazi Busisiwe Zinyemba ngodaba lesithembo. Lethemba lokuthi sihlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Okwamanje ke sike sizwe ezokholo lwesiKristu silonto kuhambeni inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa ngiyakhona libe leviki enhle
usiphathelene lamhlanje
namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba inkosi ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona inkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami ngizakwesaba bani na inkosi inqaba yokuphila kwami ngizakwesaba bani na into eqakathekileyo esikristwini yikwethemba ubaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto uDavid uyakhuluma kumahubo sibulayo ukuqaliseni singabali umahubo 23 ukuthi inkosi ngumalusi wami ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba inkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha ngenxa yokuthi kulezinto eziningi imimo ehlukeneyo engakwenza ukuthiye usungumuntu olokwesaba kodwa uDavid lapho yasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi inkosi iyisiphephelo sethu mina ngiyangikhuthazwe kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ema situations ayihlukeneyo lapho inkosi yabahle ngakhona ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafo wabo bejiyele lapho ukulezilwane khona sibona inkosi ibaphephe ibasindisa siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe ungakucabanga ukuthi nxa wawulonowa phakathi komkhumbi usizwe izulu phandle labantu bekhala besifa nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze emphumela bamphila kodwa uNowa ilizwi lenkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu sicabanga uAbraham loSera sebebakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana ilizwi lenkosi lithi bayithemba inkosi waze kwathi napho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa wababa nomntwana ngenxa yokuthi abesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu ngakho-ke sihlobo zami kuyamele ukuthi khathesi kumbe yuphi umumo phakathi kwawo nga ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu ukhulume njengalapho David ekhuluma ukuba angiyo angisoze ngesabe ulutho enxa yokuthi ngethembe iNkosi.
Akuyiphethe mfundisi.
Sesigqiba le ndaba mfuna ucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe, iziphi izinto ezikunqobayo. Nxa iNkosi ingxenye yempilo yakho, kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu ukuba lapha ngihluleni, lapha ngibuthakathaka, lapha sokungehlulile wekele yena uJesu akungenele. Yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu-ke uNtungameli Nkomo, sike sizwe ezabatsha. Ye uhlelo lwabatsha namhlanje sixoxa lo Owen Mthobi ukhona ngale ke kobulawayo. Mthobi kunjani baba?
Hayi, ngiphilile mfowethu, ngiphilile baba.
Ye akusitshela ukuthi wenzani empilweni?
Lapha hayi kobulawayo owakathi nje sihlale lokhu esimelele ugesi ukuthi abuye. Kodwa hayi, ngokokusebenza ngisebenzela ukumelela amalungelo ezisebenzi ngezilebhar lessons under i-trade union, ngikhangele izisebenzi eziku-engineering industry kakhulu. Ngibuye njalo ngigqugquzele kakhulu abantu abansundu ukubana ibananzelele usuko labo bangazikhohlwa imvelaphi yabo.
Ye, singathi njengomuntu omutsha khonapha okobulawayo uphila njani?
Hayi, lapha siphila ngokuthi sithengise ngoba umthelo nguwodwa kawungeke ukuvumele ukuthi uhole izicecedu mhlawumbe ezingakuphilisa. Nawe kuze ubone ukuthi hayi mhlawumbe ngiphila ngcono, kodwa kuyabe kumele kube lokunye okwenza ukuba ibhizinisi eceleni. Siphila ngalolo hlobo ukuthi nxa uholile uzaqalisa ube le bhizinisi eceleni ukwenzela ukuthi konke kube nama-streams of income amaningi. Angithengisi kakhulu, kodwa ngisebenzela kufana ukuthiwa yikubhalela ngokokwenza ngokufunda mhlawumbe ngiyabhala, ngabhala ugwalo njengoba lisazi ukuthi ngabhala ugwalo kuthiwa ngu-The Power and Over Joy Nonfiction. So isikhathi esiningi ngiyabe ngisiza abantu nxa befuna ukuthi babhalele izinto abanye babefuna ukubhalela ama-CV ngaba ngokunye engikwenzayo umuntu efuna ukuthi ngimsize. Ngimbhalele nabantwana ababedinga ukwenzela amakhala la asabuya kulezi nsuku siyabe sibasiza.
Singathi-ke ukubhala ama-CV into ezinjalo uyabo ubhadalisa malini?
Ukubhala ama-CV imali esiyibhadalisayo yidola kuphela.
Ye, so-ke kodwa baningi abantu ababuyayo?
Hayi, abantu babuya mpela ngoba engikwenzayo kakhulu ngijayele ukwenza nje online njengoba singabantu bamafoni nabantu bama-laptop siyabe sivele ngapha ngisemsebenzini. Abantu babuya babuya via i-WhatsApp number sibayenzele, sibaprintele, sesibadilivela-ke ethawuni lapho kumbe nabo lapho yakukhona sesesikulethela. Abantu bayeza bona, kodwa hhayi ngezinga lelani eliphezulu, kodwa abantu bayeza ukuthi nathi siyakwanisa ukuthi sithole khona kokuthenga isinkwa semihla ngemihla.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, siyabonga ungadinelwa kusasa mfowethu.
Yebo.
Ye, namhlanje-ke uhlelo lobajabe sixoxa lo Owen Mthobi kula ngale-ke kobulawayo. Ye, sike singene kwezemidlalo. UJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu.
Nansi impumela yemidlalo yekhasi laka Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leCape United linqobele iManchester Diamonds nge-2 kanye ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leTriangle United linqobele iRentals nge-1 kanye emdlalweni obuseGibo. Kuthi umdlalo oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields phakathi kweHighlanders leZPC Kariba uphelezwe ngetshikelobhanqa 0-0.
Kolunye udaba olufanayo, umthe wamasiku owadlalela amaqembu enguqu abalisa leRentals, Highlanders kanye leDynamos, uthi akusela okungakhulisa isibongo sangakibo
edlala umdlalo wenguqu njengoba abasakhulayo bangakibo bengaselalo uthando lomdlalo wenguqu. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Umtyona abafowabo uMaster kanye loGideon badlale kusigaba saphezulu esePremier Soccer League eminyakeni edluleyo, kodwa umtyewa uthi ithuba lokuthi kube khona omunye wakwamasiko ozadlala kuPSL eminyakeni elandelayo lincane kakhulu.
Abantwana labo sebahle bayitshintsha. Kufela umntwana ngalesikora ngkhaya. Abantwana bonke sebahambe ebholi. Life sezimfika. Labo bathe babona hayi obebhola lapha basuka bazihambele ebholi bazisebenzisa.
Umtyewa uthi yena uqale ukudlala ibhola elandela umfowabo uMaster okunguye izibulo langakibo.
Ngingene ndandela uMaster but lami nganesifiso because ibhola ngakhula ngithanda vele. Ngaqalela emaclubini ama-youth center la bengaqala khona. After that ngabe ngidlala Division 2 but ama-juniors wonke vele ngachasa kwale ndawo. Ngadlala ku-Restars. Ngabe ngisuka ku-Restars ngisiyadlala kunye ama-champion. Premier League football ngaqasa 2000. Ngikhotshwa ngu-Epson Mkhulu. Ngangisuka kuma-juniors khonapho ku-Ali. Ali wayebhapha ngu-West Coach.
Amanye amaqembu adlalela umtewa kusigaba se-PSL ngabalisa ele Highlanders, ele Dynamos kanye le-Black Mambas. Loba nje kungela wakwamasiko sengadlala kusigaba saphezulu eminyakeni elandelayo. Sekungenzeka yena umtewa atholakale eseqeqesha njengoba eseqale ukusebenza labasakhulayo.
Umtewa usasekhona ebhoreni. I'm developing. Namafana esizindawo lo mkhokheli Dube uZebra Revolution izongwenzeka nje uya mkhokheli ngiyongenze ngaba khona kakhulu ebhola but mina ngokwamvele ngibone ngithawash izongwenzeka ngiyenzela ngikhaya ele.
Iqembu leZebra Revolution lileqembu elincintisa kusigaba seBulawayo Province Division 2 kanye lamaqembu abasakhulayo adlala kusigaba seBulawayo Province Junior League. Ngiyimele isizwe 7 koBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Kulo mncintiswano wokugida obizwa ngokuthi iRumba Dance Challenge oqhutshwa iRumba News ZW ibambisana le asixhasane Mthokazi.
Sanibonani Banbagithi, sanibonani Mahlabe Zulu, onibingelelayo uWillard Lawyer Sithole. Thanda ukubonga leli thuba ku-VOA ukuthi ngixinxe abantu bakithi ukuthi silo mncintiswano werumba wokujayiva irumba ozoqala mhla ka 1 April kusiyaphela inyanga. Sinxusa abantu bakithi ukuthi bangenele lo mncintiswano. Into ofanele uyenze uyajayiva, wenze ividiyo yakho encane. Ma uzojayiva ngaphambi kokuthi ujayive uzikhethele ingoma oyithandayo bese uthi asixhasane Mthwakazi. Bese usuka lapho ke usuyadlala ke usujayiva ngendlela ojayiva ngayo. Injongo yalokhu ukufaka imali esikhwameni emuntwini wakithi, njalo uku-entertain abantu kube kuhle kube nje yabo. Ngaziwinela u-2000 unumber 1, 700 unumber 2, 300 unumber 3. Siyabonga.
Abafisa ukungena kumncintiswano lo, thumelani ama-videos enu ku-WhatsApp lonombolo ethi +27 791 150 473. Ngizaphinda njalo +27 791 150 473. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selilungiselela ukudinga amalunga azalimela kukhetho oluzayo. Le bandla leZANU-PF lalo selidinga abazalimela kukhetho lolu. Siqhuba lapha uhlelo lwethu namhlanje olibalisa ngumthembo Sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.